Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlawuze ku 22 mfufu 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lijezise omela iChegudu West edalele parlamente umnumzana Dexter Nduna laphinda lathathela ipulazi owayengumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Kutsanayi Chipanga.
Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuzanu PF wathola umhlaba abese uthathelwa nxa esephumile kuzanu PF kumbe esexotshiwe kuzanu PF.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu engalisoli ngokungaqhubi ngemfanelo inhlelo zamadolobho lapho elibusa khona okufana lokusilela kwamanzi ngoba uhulumende nguye oyehlulekayo.
Mahlabe Zulu, ngifuna ukulitshela mhlophe ukuthi amanzi ngawezinwa Zimbabwe Water Authority. Amadamu ngakahulumende abanjwe izinwa.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu abavela kobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwabanjwa igcikwane le-coronavirus abanye njalo abangamachumi amabili lasiya ngalombili bonke bengaba kobulawayo. Umnumzana Joe Biden wedlula ngokuphindwe kathathu ukutshala imali yomkhankaso wokhetho lweMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lithi selijezise umnumzana Dexter Nduna omela iChegudu West edalele parlamente ngoba engalandelanga iziqondiso zebandla ezokuthi kungenziwa khetho lwama-by-elections esigabeni sakhe lapho abikwa wayefuna ukufaka umuntu amfunayo ukuba ngukansila ka-Ward 2 lokubangela udlakela. Umgcinisihlalo wesigaba senkabazwe umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule umbiko othi uNduna usemiswe ukuba lilunga lebandla okweminyaka emithathu kodwa engavuma ukuyafunda esikolo sebandla esifundisa usiko lwebandla eseHerbert Chitepo Ideological College engehliselwa isijeziso lesi kukhitshwe iminyaka emibili. Ngenyanga kaMbimbitho uZiyambi Ziyambi wetheswa icala lokubangela udlakela kulesi sigaba kubangwa sona isihlalo sikaWard 2 lesinye njalo isiphathamandla sebandla umnumzana Webster Shamu. Kunjalo nje leli bandla lithi selithathele ipulazi owake waba ngumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Kutsanayi Chipanga ngemva kokwala isicelo sakhe sesibili sokuthi avunyelwe njalo ukuba lilunga lebandla. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Namasa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale le-Politburo lale kwamukela uChipanga ngoba watshengisa ukudelela inkokheli yaleli bandla esebenzelana lecele lebandla elithiwa yi-G40. Ngokunjalo uChinamasa uthe sebemthathela leli plazi aliphiwa inkokheli ye-G40 egoqela umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukuwere. Uthi uChipanga waphiwa leli plazi ngaphandle komthetho lapho wakumele kwakhelwe khona ikoliji leManicaland State University. Umnumzana Chipanga wabotshwa wasexotshwa kuzanu PF ngemva kokugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho ngomnyaka ka-2017. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuzanu PF wathola umhlaba abese uthathelwa nxa esephumile kuzanu PF kumbe esexotshiwe kuzanu PF. Ngokuba nxa kusabiwa umhlaba kawufanelanga wabelwe abantu ngokuba bengamalunga ezanu PF kodwa kumele bawabelwe lowo mhlaba ngokuba beyizizalwane zeZimbabwe, citizens of Zimbabwe, hayi members of zanu PF. Ngakho ke lento igange kakhulu enkulu enzakalayo kumele ingavunyelwa ukuthi iqhubeke isenziwa. Umuntu okade kuzana uPF abelwe umhlaba nxa esephumile kuzana uPF kumele ugcine umhlaba lowo ngoba wawuphiwa hayi ngobe ngwezana uPF kodwa ezizalweni sezibaba.
Bakhona abanye esesike sezwa kuthiwa sebethathelwa amaplazi njengoChipanga ngoba sebexotshiwe kuzana uPF. Ungathi lokho kuvezani?
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi engqondweni yezana uPF umhlaba wabelwa abantu bezana uPF awabelwanga abantu bezimbabwe. Kanti ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi baqondile abalweni abalungelwa abantu baqondile abasemhlabeni wonke jikelele abantu umhlaba kawabiwanga ngendlela eqondileyo eZimbabwe ngokuba wawuthathwa kubelungu usabelwa izana uPF hayi izizalwane zezibabwe. Kanti ke sokusenziwa into egangileyo yokuthatha umhlaba wenziwe ube libhola lokugcina abantu bezana uPF njengalokhu vele kwakuyinjongo kwasekuqaleni. Into enjalo kayifanelanga yamukeleke noma kanjani. Abantu kumele kungakhathalele whether ube kuzana kumbe ube ngaphi angathathelwa umhlaba nxa esephume kuzana uPF.
Uhulumende uthi ufuna ababe ku G40 abafana loMzembe abaphephele kwele South Africa baphendukiswe ekhaya bazebhekana lamacala abetheswayo. Ubona ele South Africa likuvuma lokho?
Akusento elula ngokuba kulomthetho eSouth Africa mhlawumbe ngabe bebathatha kwenye indawo eliganga nje ebuswa ngendlela engekho emthethweni engelamthetho kubanana republic bekuzaba lula. ISouth Africa liyana ile constitution lomthetho ile independent judiciary akulula kangako ukuthi uthole umuntu eSouth Africa umlethe la. Kuzamele baveze ubufakazi obucacileyo obuza kwamukelwa zenkantolo zeSouth Africa ukuthi ubufakazi obuveza kahle kamhlophe ukuthi laba bantu bona kuze kufike esibangeni sokuthi sebengabuyiselwa emuva. Kuzakhangelwa i-extradition treaty yakhona ukuthi isemthethweni yini, ukuthi amalungelo alaba abantu azafika ahlonitshwe eZimbabwe, ukuthi asoze baphathwe kabo, ukuthi bazathoniswa ngendlela efaneleyo, ukuthi bazathoniswa ngendlela esemthethweni esinipha amalungelo abo. Konke lokho kuzakhangelwa bangakasuswe eSouth Africa balethwe eZimbabwe. Asomdlalo ke lo, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe bathole balethe ngapha eZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leZanu PF lithi aliseyi kuqhuba umhlangano walo omkhulu weminyaka yonke we-Annual People's Conference obukhangelelwe ngompalakazi ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, njalo lizakwazisa abalandeli balo ukuthi umbuthano lo uzakwenziwa nini. Lokhu kuphuma emhlanganweni lentatheli zindaba oqutshwe ngemva komhlangano wedale le-Politburo izolo ntambama eHarare. Lomhlangano obukhokhelwa iziphathamandla zezanu PF ezibalisa umnumzana Patrick Chinamasa, Victor Matemadanda, Tafatswa Mgwali, lo David Barrenyatwa. Umnumzana Chinamasa uthe izisebenzi zikahulumende aziseyi kuvunyelwa ukuphatheka kukhetho lwama-District Coordinating Committees aleli bandla ngoba umthetho waleli bandla awukuvumi. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuhlafunwe kulumhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena oncome phose zonke izinqumo ezithethweyo ngaphandle kwesokuthathela wayelilunga laleli bandla umnumzana Khudzanayi Chipanga ipulazi.
Endabeni kaKhudzanayi Chipanga siyakwazi ukuba indaba yakhe uyabona wabhala yaya ku-disciplinary committee yaya la ku-Politburo. Angihlali khona mina, angisolunga la ngikhona, angeke ngabakwazi ubana izizathu zabo kuyini, kodwa ngiyathemba ubana izizathu zabo zikhona and ngiyathemba ubana laye uyatshelwa izizathu zakhe ezenzela ukubana bebeke bemalele ukungena. Kodwa njengomntwana othi ufisa ukuba kuzana uPF, ngithemba laye uzayala elokhu ezama ngamandla ke wonke ukuthi kona bazi bamamukele. Into kuphela engingayihlola, ngingasola omunye umuntu ongasuka athi wona sebefuna ukumthathela iplazi lakhe. Lokhu kuyabe kuyinto embi kakhulu ngoba iplazi kumbe ngithi umhlaba yinto yesizalwane sonke seZimbabwe. Akukhathalekile ubana uyabe kuzana uPF kumbe ukuliphi ibandla kumbe awusowezepolitiki, umhlaba lilungelo lomuntu wonke. ngakho ke I would like to encourage in the abezamphef lingayenze njalo bana lethathele uJibanga iplaza lakhe ngoba kaku ayisilo kono ku discourage njalo abantu ababe befuna ukulokuza ukufaka umoya nalowana ukuthi wona akathathele iplaza lakhe. It is wrong. Akumela umuntu athathele iplaza lakhe ngenxa kaSolunga lezamphef. Kumele abe kwazi na yena umntana weZimbabwe umntana womhlabathi angabe lephamanzele zamphef kodwa umhlaba lilungelo lakhe omele kuhlale elalo laye njengomuntu wonke nje oweZimbabwe. So yeah, imali lezamphef lilalo ilungelo lokuyala ukumreadmita kodwa okomhlaba kumele kwazakala ubana hayi ulalo la ilungelo lobana abe nomhlaba njengesizalwane salaba kwelakithi.
Kuke ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaphatheki ukukhetho lokubandla leZANU-PF kuye.
Well, umuntu wonke olelungelo lokubana abelonge to a certain party and lokho kumele kuhlale kusaziwa. Kodwa kukhona futhi ku-constitution unqabela izisebenzi zikahulumende ukubana bephumele egcekeni ngento ezinjalo. Nxa kungatshintshwa, yes, singavumela nje njengalokho kwenziwa eChina. EChina siyakwazi ukubana amalunga kahulumende abasebenzela uhulumende bavele bangamalunga futhi awe-CPC, i-Communist Party of China. Ngapha bethethe futhi izikhundla kuphathi, ngapha beyathatha izikhundla uhulumende. Kodwa thina ngenxa yokuthi iconstitution yethu iyakwala lokho, thina singabantu abalandela iconstitution. Lokhu kumele umuntu ocabangayo kuhle, umuntu ovulekileyo atshaye le izanuphefu ihlombe ubana hayi bayalandela umthetho, bayalandela iconstitution Zimbabwe.
Politburo yeZANU-PF icabange ukuthi idlulisele phambili umhlangano wayo we-annual conference ngenxa ye-COVID-19.
Kuyathengisela ubana ibandla elibusayo libandla elinekela ezempilo zabantu kuqala kulako konke. Bese ngathi kona njengoba yinto esibusayo asikwenzeni kuphela kodwa bese sifaka abantu engozini yokuthi kona bagcine bebanjwa into le COVID-19. So beze kuhle kakhulu, yiko okutshengisela ukubusa okulengqondo, ukubusa ukhangelele abantu, hathi ukubusa ngobudlwangudlwangu, ukubusa ngokuba selfish. Even le igala leyenziwayo kuyinto enhle njalo bayenze kuhle ukuthi bayibize ngapha koBulawayo, kutshengisela ubana into yonke ihambela ngiyenzwele eHarare. Njalo khona kwantu bayenze ibe yi-virtual gala, kuyatshengisela khona kwana konke ukuthi hayi impilo kumele iqhubekele siya phambili kuze kutholakale indlela yokuvimbela i-COVID-19. Lakho futhi iZANU-PF lokhu sawucabanga khona ukuthi mhlawumbe i-conference yethu siyenze virtual ukuthi omunye lomunye kabe labahlala khona kona ngale sikwenza nge-technology le enja, kuyancomeka lokho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu abakoBulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minombili 28 ababanjwe igcikwane le-coronavirus elizweni, bonke bengakoBulawayo. Asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha 236. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukwehluleka ukupha uZulu imfanelo zakhe ezikhangelelwe kobomanisipala ikakhulu amanzi akumelanga kuphiwe umlandu ibandla leli. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sikhala ngamanzi koBulawayo, azake sibone uhlupho lolu lokho esaba khona lapha koBulawayo since 1890 amabhunu engena la kuze kufika umnyaka ophelileyo, udubo lwamanzi elukhona azake balubone abahlali bakoBulawayo.
Manje khona lokho kungaba kubangelwa yini?
Umbuzo lo mkhulu kakhulu ngoba lingayekela ukunanzelela lizakuthi i-MDC Alliance councillors ziyavoxa noma i-BBC iBulawayo City Council iyavoxa, iHarare local government municipality iyavoxa, imashinge kube njalo ilize liyefika eVictoria Falls. Mahlabe Zulu ngifuna ukulitshela mhlophe ukuthi amanzi ngawezinwa Zimbabwe Water Authority. Amadamu ngakahulumende abanjwe izinwa. Yikho ke liza kunanzelela ukuthi umnyaka ikampeni edlulayo uminister we-local government wadiliza izikwelede zonke kuma-city council wathi abantu abalezikwelede sezifile, abantu bathaya ukhwelo bathaba. Kusuka mhlanokho amadorobho wonke kasadonsanga kahle ngenxa yokuthi imali iyahle yabhidlika ngestrategy zokukhampena okwenziwa nguchombo ekhampeni elizanu PF. Angiyangizwisisa. Khathesi koBulawayo akunamanzi, abantu sebetshaya into ngaphansi besithi ama-council le-councillors lama-councillor abo kawenzi msebenzi. Liyake lizibuze na ukuthi iBulawayo sikhule kangakanani. Iphosi iyefika ePlumtree, iyefika enyama endlovu, iyefika entaba zinduna. Si idorobho elikhulu kodwa ungathi uyananzelela kule disproportionate uma sesikhangela amanzi ukuthi avela ngaphi. Uhulumende uyafunda ukwakha izindlu indawo yonke ekhampena kufaka igarikayi njani njani, kanti amanzi avela ngaphi? Amanzi ngakazinwa. Thina beMDC sesicubungule sabona ukuthi amadama akoBulawayo lokhu akhwa nguSmith elokugcina ngelika-1975. Onxema omzingwane bonke labo akhiwa i-independence iveli ngekho. Yikho ke ukuchaphaza abantu abaku-council lama-councillors a-MDC alliance, uhulumende uzakhama amanzi esenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bazonde ibandla elilama-councillors. Ngabe kuthi iBulawayo ilama-councillor ezanu PF, ngabe Mtshabezi water ngabe vele sigcwele yeza.
Umnumzana Felix Magalela Mafasi Banda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usecebise amalunga ebandla le-ZANU PF ukuthi angasebenzisi izikhundla zawo ukwenza ukungethembeki, ikakhulu ngalesi sikhathi kusenziwa ukhetho lwama-District Coordinating Committee. Umnangagwa ubikwa ethule la amazwi kumhlangano wedale lebandla le-Politburo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulamadoda amahlanu abotshiweyo e-Beitbridge izolo acatshangelwa ukuthi ngabanye baka-John Sithole obesezakala ngelokuthi Kheda odudulwe ngamapholisa ngeviki edluleyo wafa. UKheda wathumba abantu abalithumi wabavalela kwenye indlu, wadubulana namapholisa ezama ukumbopha okwamahola adlula isithumi lani andubana adutshulwe afe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hello basakazi abahle, ngiyalibingelela lonke Studio 7 wonke amanzi baba mahle kanye labandla lami MDC ekhokhelwa ngumama Makhuphe. Ngithi bantu bakithi asine sibe lesinenke MDC iphathe yaziwayo yakudala i-original yaqashwa ngo-99. Le alliance yakubo kungamabandla abambeneyo aso party, kodwa namhlanje sesizwa ukuthi ayiphathi. Sina sakwazi ukuthi i-Highland ingadlala, le-Cape singadlala, kumbe ziye South Africa zibuya ziyabuyela emathimeni abo. Kodwa lokhu sesikubona ukuthi vele bekudlala isoro e-ZANU PF G40. Liyakubona mhlophe bakithi. Kithi i-MDCT uthoko i-ZANU PF. Hayi ngitsho siyala thina, ngoba nxa ufuna ukuvotelwa ususithi usahlisa abantu beZimbabwe ayisikho. Kufanele abantu besikhulumisane, sihlale one table sikhulume sizwane. Ukukhuluma le-ZANU PF ayisukuthi sesijeni ibandla le-ZANU PF thina abantu MDCT silungisa ezelizwe sifuna ukuthi sithi sivotelwa silungisile abantu bezimbabwe besihla besuthu singasafisi abantu bezimbabwe hayi mina engikhuluma sekwanda south mama Simon ngithanda ukuthi ibandla lami bakithi khona liku-standing committee ngicela liyekele ukusiyangisa the national liyekele ukusiyangisa siyakwazi i-acting president wethu umama Makhuphi asiyenzeni idemokhrasi ekhululekileyo sizibonakalise emhlabeni wonke jikelele ukuthi thina singabantu e-MDCT u-acting president wethu singaphikisani laye siyenze khona okusasikwenza kuba kuthangela ukuthi akunamuntu omcontestayo besicela likhulume labo monzola bangangani bathi bamnika i-chance once ngo-2023 sizanqoba ngiyabonga thank you
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi uyabona ngeqiniso abantu asiukuthi zanupf bayizonda abantu bazonda izenzo zabo ezimbi abantu bezanupf balezenzo ezimbi kakhulu kuzondwa izenzo zomuntu ngendlela abayenza ngakhona abaphilisa uzulu ngakhona buka manje abantu bayabotshwa nokuthi babotshelwani batheswa macala bani just nje kufunakala ukuthi abantu bethathelwe imali ngokubhadaliswa abantu amabheyili yinto eyizwa izanupf yimutsotsi obuzwa izanupf ukuthathela abantu imali kanti abantu babebotshelwe macala bani angakhulunywayo phela angeke ubophele umuntu ukuthi usola izenzo ezimbi usola i-corruption kwathi nomnakakwayena obulala abantu egcekeni othumba abantu libalele emini orepa abafazi why engabotshwa yena uzobotshela ukuthi umuntu uzama ukutshotshozela udlakela yinto ongayibophela umuntu naleyo after that ubuye umbhadalise ibheyili ithathe leyo mali icala lelo ulibiza cala bani angithi uyabona zokuthi iZanu PF yindlela eyokuthathela abantu izimali yindlela yokuhlukumeza abantu ilizwe lela ukulunga kwalo likhathana kakhulu ngenxa yeZanu PF ngenxa yezizo zabo ezimbi omnankako abakhe betshintshe abantwana bethu bakhulele edubeni namanje sikhulele edubeni la abantwana bethu bekhulele khona futhi abantu bezanu PF abakhe bezinuka amakhwapha bekhe betshintshe indlela abahamba ngayo evi babi laba abantu laba bangcolile laba abantu laba sihlupheka nje sihlukumezekile enhliziyweni zethu asithole ukuphila ngenxa yako lamasela la ngenxa ababulali laba sesikhathele laba abantu akusenanto eyifunayo le phathi le vele nokuba bebhizi bethi bazovotela ubani umuntu ongavotela iZanu PF akuna mntu abathandayo umhlaba wonke bayaziwa laba ngesezabenzi ezimbi lezi abazenza ebantwini
ngiyabingelela basakazi bakastudio 7 engibathandayo abahle negama lenkosi yethu Jesu Kristu Msindisi mina ke ngijaha lale kwelecholotsho kuze lo mfulumaza mnyama khona phana komayeza ekhaya kwesikankomo ngeke ngisho igama lami kodwa eyi nangokukhathazeka ninakho ngezwe lakithi elaseZimbabwe langokudideka kwethu abantu basesindebeleni esingalamahloni impela ngoba siloku esiphikisana ngokuthi makhuphe siloku esitshaniswa ngabantu bempumalanga amakhanda shuwa bantu besindebeleni esasuka le history phansi inkomo eRoger sibhekile still siloku esisapota bona abantu basempumalanga sibili why sonke singaye kumthwakazi once masisolo makhuphe ukuthi mhlambe ulabana abantu abangasesishoneni asiyeni kumthwakazi once ngoba yiyo vele emele thina abasesindebeleni ngiyaxolisa ukuba kakhulu ngamagama anjalo kodwa nje ngiqinisile ngicela umbiko wami la wokufundwe ngicela izwi lami ivoice yami ikufunde Studio 7 ngiyacela ngenhliziyo yami enhle ngiyakwazi ukuthi baningi esihayo ucingo esifaka kuWhatsApp lapho kodwa nje ngikhathazekile mani ngabantu bakithi abasindebele badidekile impela ngiyabonga sihlobo zami ngisho indaba ngisuke ngihlule ukukhuluma ngibe lamaphimbo kakhulu ngoba ngayibona ihistory yakithi iqala ukuthi sarozwa kanjani sibhekile ngo-1980 sithathele ilizwe sibhekile nasilithethe siyizipra silithethe ilizwe lela but anyway unkulunkulu uzasikhulula ngelinye ilanga
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lolo khuluma ngugift sonduku basakazi zikhona into ezimbili lapho ezingamphathi kahle sibonile ijaji lelo kuthiwa umakonese likhiphe isinqumo lichitha izaphu lebhethi likazulu kade befake udaba lokuthi umnankagwa ake akakhe eme ukugebha abantu ababulalayo ethi uzabangcwaba ngoba ma uzathi khona ufuna ukuyangcwaba abantu bakithi emandebeleni engafuni ukuthi thina sibe yi-part of that njalo exolise lalabo abantu abayenza ububi beboshwe nethi uzabangcwaba emzini yabo uzahamba labo konale kibo emashoneni so umnankaka akazama ukuthi ke hlonipha abantu Njalo simzwile lalo Minister of State and Security esithi yena yesokulamaqembu MDC Alliance angenisa izikhali ngokungemthetho afuna ukumba phansi umbuso. Siyawazi amaqhinga ezana uthi ngesikhathi sebefuna ukubulala amaNdebele angithi bathi zaphu ifuna ukumba phansi uhulumeni izaphi lezikhali kanti izikhali zezana uyayizifihle emaplazini ezaphu. So siyayazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, sokusele amalanga aphezulu kancane kule chumi ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli. Umkhankaso kamnumzana Joe Biden usithi utshale imali yokukhankasa edlula ekamongameli Donald Trump ngokuphindwe kathathu. Kunombolo ezethulwe izolo emphakathini, umkhankaso kaBiden ubule mali engamadola afika phose izigidi ezimbili, 180.6 million. Kuthi uTrump yena ule mali ngamadola ayizigidi eziyisithupha lantathu, $63 million kuphela. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukuba le mali eningi kukhetho akuphathisi oncintisayo ukuthi anqobe, njengalokhu ukwenzakala kunkosikazi Hillary Clinton. Kodwa uBiden ukhokhela lakucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo olukhomba ukuthi kungavotwa namhlanje uTrump enganqotshwa ngesilinganiso esedlula ichumi ekhulwini, 10%. Okukhulu okubangela ukuthi abavoti bangani bayaflathela uTrump ikuthi usola ingcwethi zempilakahle ezilwisana legciwane le-coronavirus. Yena uTrump athi uZulu engelesabi lanxa lona selibulele izalwane zalelo lizwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 220,000. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Simbuza ukuthi ubona njani amathuba kamnumzana Biden.
UBiden ukowalwisa ngaphambili, kodwa ke angithi izikhathi ziyachiyana. Ngesikhathi elwisa kwakungesinye isikhathi, lesi sikhathi laso eselwisa lapha sekungesinye isikhathi. Mina ngibona ngathi kazange abe lesikhathi esingcono sokulwisa umbuso njengaso nesi sikhathi. Isikhathi lapho kule corona khona, isikhathi lapho okule economy le esifahlakele, isikhathi sona lesi esinjengaso nalesi isikhathi esilo president ophambi kwakhe owehlukanisa abantu ngendlela enje. Ngoba ungathi uyakhangela uyehluleka ukumchothoza njengalabana abanye abadala ebakuchothoza labantu. Angathi uyamchothoza kungathi kutshaya edwaleni. So ngibona ngathi lesi sikhathi isikhathi sakhe. Nxa ehlulekile uyabe ehlulekile, kodwa ke ngibona ngathi isikhathi sakhe sokuthi athathe lo mbuso.
Yena ke umongameli Trump ubona amathuba akhe enjani?
Ye umongameli Trump angaba lakho ukuthi abe nama chances okuwina. Kodwa ke nxa ukhangela sibili izinto zingathi zimhlanekele ukwedlula any other time. Akulanto yakhe embona ngathi ihamba kuhle, izinto zonke zingathi ziya against him. Ngitsho kwakhathi ezinxa ngikhangele mina. Into yona le ukuphathwa komkhuhlane we-corona virus ngibona ngathi yiyo ezambuyisela emuva kakhulu. Angaba ama-chances elawo angali, kodwa ke hayi, ngibona ngathi ama-chances alawo mancinyane ukwedlula la aka-Biden. Ngoba okukhona lapha kufanele ukuthi kube lenye into eguqukileyo from i-4 years lezi ezikhona, ukhangele i-4 years lezi ezilandelayo. Yikho ukubona kwami khonapha.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, othi sikhangele inhloko zendaba. ibandla lezanu PF lijezise omela ichekutu West edalele parliament umnumzana Dexter Nduna laphinda lathathela iplazi owayengumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Phutsana Itsipanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.